Ngikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu, ngiyakholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela umbhalo ovela kuPaul ekhuthaza ibandla laseFilipi. KwabaseFilipi chapter 1, ngiqala kuverse ka-3 ngisiya kuverse ka-6. Uyaloba lapho uPaul uthi yena, "Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekulikhumbuleni kwami konke, langezikhathi zonke ekulikhulekeleni kwami konke, ngikhuleka ngokuthokoza ngokuhlanganyelana lani evangelini kusukela esukwini lokuqala kuze kube kathesi. Ngilethemba yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelelisa kuze kube sosukwini lukaJesu Kristu. Ngifuna ukuba sicabange ukuthi ngesikhathi esiningi kuba lula ukuthi sifune ukuyekela, sifuna ukuthi sithi sesehlulekile ngenxa yokuthi nxa siphakathi komhlaba singena phakathi kwengcika eziningi, singena phakathi kwezikhathi zokuhlukuluzeka, kwezinye isikhathi singena phakathi kwesikhathi lapho okukhala ngani into esiyenzayo isiyehlule. Abanye ngesikhathi esiningi ngiyangizwa abantu sebebuza ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu yena uyabe ngaphi nxa kusenzakala into enje, kumbe uNkulunkulu usenjile wanishiya ngingedwa. Yimbuzo ebakhona empilweni ngenxa yokuthi siyabe sesihlangane lezinto ezimelana nokukholwa kwethu, lezinto ezimelana nokuthi sicine ingqondo yethu isithikaza isibona ngani uThixo kalandaba lathi. Ngakho-ke nxa kunjalo kuba lula kwezinye isikhathi ukuthi umuntu ethi asokwehlule ungona ngiyekele. Ikanti lapho uPaul uyasikhuthaza uthi yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelisa kuze kube sosukwini lukaJesu Kristu. Kutho ukuthi nxa sinanzelela thina khonokho sihlangana lezikhathi lapho esifuna ukuthi seketise kumbe sithi asokwehlule, singacabanga lo mbhalo wokuthi lo owaqalisa umsebenzi uza kuphelelisa. Kutho ukuthi yinto oyenzayo, lumthato ophakathi kwawo, lumsebenzi owenzayo owenkosi, lokho okwenzayo phakathi kwabantu, kumbe isikolo okuso osowasiqalisayo, kumbe ibhizinisi osowayiqalisayo, kumbe ngabantwana obakhulisayo owabaphiwa inkosi, kutho ukuthi akumelanga ugcine wena usithi sokwehlule ngenxa yokuthi ukhona owaqalisa zonke lezo zinto. Umuntu oqalisa zonke lezo zinto nguye njalo ozaziphetha ngendlela enhle. UNkulunkulu usemsebenzini, uyasebenza phakathi kwempilo zethu. Singabe singamboni kodwa isandla sakhe siyasebenza. Yikho uPaul wathi elobela kwabaseFilipi wabakhuthaza ngakhonokho, ebatshela ukuthi nanzelelani yini ukuthi kungabe liphakathi kwezikhathi ezinzima kodwa-ke lo owaqalisa umsebenzi uza kuwuphutshisa. Sonke isimo esingena kiso uNkulunkulu uzasiphelelisa, njalo usemsebenzini, uyasebenza elungisa ukuba yonke into isebenzele ebuhleni empilweni zethu. Kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ungumuntu oqedisa into yena ayiqalisayo. Akulanto eqaliswa uNkulunkulu ephelele emoyeni.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza baba sithandazela abagulayo, abatshumayela ivangeli, abaphakathi kwemtshado. Nkulunkulu sesithandazela ukuba kuphutshiseke yonke into eyenziwa ngabantu abakho ezigabeni ezehlukeneyo, ezintweni ezehlukeneyo, ngegama likaJesu Kristu yena.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo.